asazi ukuthi kuyabe kungekho yini emthethweni kumbe kunjani, kodwa iqiniso elikhona ukuthi awungeke wabhengula uhulumende owayevele engangenanga ngomthetho. Uhulumende ongangenanga ngomthetho awungeke wathiwa khona kusasa bamgengule ngaphandle komthetho. Umnangagwa kuyaziwa ukuthi ukungena kwakhe laphana akawinanga. So abafuna ukumgengula laba ngabantu asebenazelela ukuthi hhayi uGcobo kayisilo lwakhe umnangagwa ukuthi ebuse leli lizwe. UGcobo lokuthi kubuswe leli lizwe lukumnumzana uChamisa nguye okufuza ukuthi ngabe kathesi usesitethawuze aluba izinto kazihlangi ngendlela ezihlanya ngayo. Labo abafuna ukumgengula ngabantu asebethatha i-advantage yokuthi sebenazelela ukuthi umuntu wonke kasafuni. Bengikhuluma lezakhamizi nje khonapha ngihamba khathesi ku-constituency yami abantu bengitshela ukuthi hhayi akusela ngenye indlela, sesidinga amalori asithwala sihambe siyegcwala sonke ezistritini. So-ke nxa bengamgengula asikuyali ukuthi bemgengule, yabakwenze khonokho. Kodwa esingasoze sikuvume yokuthi nxa bethe bamgengula kuphinde kungene bona njalo abangakhethwanga. Siyabe sifuna ukuthi nxa bezamgengula bemgengule bese besithi lo onguye wangena ngendlela owayefuza ukuthi evele engene laphana kabe nguye ongenayo. Ngibona ngani bayebelungisela iZimbabwe okuyikho okufuza ukuthi kwenzakale.
Kodwa khona bungaba bukhona yini ubufakazi bokuthi bakhona abafuna ukwenza khonokho?
Ngibona uThuwenga koBulawayo amalanga amathathu amane adlulileyo ele convoy edlula ekaMgabe. UMgabe sasimazi ehamba ngenkalakatha yeconvoy eyabile izimota zamasotha elengisa inyawo ephethe inkalakatha zemibhobho lama-ambulensi lawo lemdududu angikwazi ukuthi ngemingaki. Ngubone lokho ekwenza uThuwenga koBulawayo saze samangala ukuthi kanti namhla sokubuye bani. Lokhuyana kithi kuyisikhombiso sokuthi hhayi liqiniso sibili ukuthi khona umbuso phakathina kwalaba bantu bezalo PF ngalesitinta uThuwenga wanisethatha into yakhona sekijima nayo.
Ukhetho lusiyafika, kuyaba kulungiselelwe yini lokhu elijayele ukukufuna ukuthi kulungiswe phambilini kokhetho?
Thina into esiyidingayo yinto eyodwa nje, sifuna umbuso uye kulowo muntu oyabe ekhethwe ngabantu baseZimbabwe. Ukuthi phakathina kwezigebenga ezimbili ezezanu PF umbuso osutshintshile wasuka kwesinye isigebenga waya kwesinye kakusiphazamisi lokhu esikukhangelele phambili. Abantwana beZimbabwe bafuna upresidenti onguye abaye bemkhethile bona. So nxa kuyukuthi bangathathelana umbuso ngaleyo ndlela, thina into esiyabe siyidinga kuphela ukuthi lo yabe ethethe umbuso kalungisise ngokuphangisa ukuthi kuyiwe ekhethweni abantu bekhetha umongameli abamfunayo. Lokho asoze sayekela ukudinga ngoba labo bathi besiye empini yiyo into abayihambele empini. Babehambele ukuthi kakubele one man one vote, kakube nohulumende othandwa ngabantu jikelele, hathi uhulumende othandwa ngabalutshwana.